lento yenziwa ngumnumzane uShabangu ilimaze abantu abaningi kakhulu. Siyazi ukuba uShabangu umuntu esebenzisana nebandla lezomphiri ezama ukudikelelaukubhizisa umzabalazo wabantu. Ithemba lokho lisesekhona ngoba abantu bezimbabwe iningi lapha khanya bahlakaniphile ukudlula indlela mhlaba lokhu belandela isisisiyo nangokwayo isikhokhelwa ngumnumzane uShamisa, hhayi lokho okunye okwenziwa nguShabangu labangane bakhe.
Yebo-ke ingxube isikuwe mnumzana Siso, ungathini ngamazwi kamnumzana nje?
Imbangela yama-recall lawa ama-councillors esiwarikholileyo angenzi ngabantu abavela emahlango, one uvela eChipinge, bengabantu aba-imposiweyo besuka begadise amabhasi besuka eHarare kunye lama-MP. Kube ne-imposition ekade isenzakala abesishonele ikanzile ipolosi isematreleni north ilapha okulabantu besimambiyeni labantu besimbekuleni kunye namatonga labanye leyinye imihlobo evela ukhansila o-imphothiweyo from another form sokumele ayithatha isikhundla sokuthi abelethabe nelinga ekolosi. Ngibonga abantu bekolosi ukuthi bakuyana lokho kodwa ukubitshezisithi now is of a problem the asiyikhansila zomashonal ibetibrit isematheteleni angisayi thinki ubaba indlela ngisaseebuthongeni ningakaqedi kona elekani kube nabantu beshoni abambala ngizifothe ukuthi mhlawumbe kuzakuba kobulawayo njengoba sebebizwa isigodlo senkosi njengendawo yokuhlanganela wonke okungangokuthi mina kini ngikubona njengehlazo njalo kabayekele ukuhlela uShabangu ngithi uShabangu wenze into lesizane phakathi akulanto elisele esizaneni njengoba uShabangu uShabangu wenze into esolwa ngabantu besintwini in the entire region.
Ungathini ngamazwi kamnumzana Siso mnumzana nje?
Ngiyamuzwa dade ukuthi umnumzana Siso kodwa naye ngumfethu lento ayikhulumayo uyayazi ukuthi asoqinise mhlawumbe ingoma asekeyivumela nayo noShabangu nabanye abangane babo ukuthi batshatsha ngokuthi badlale ngama-emotions abantu ayibhiyezele usensitivish ukhangela ukuthi laba emadebeni south barikhole umama ozelise yenkomo umuntu yalapho inzalo yalapho emadebeni south umuntu kesivele silayo umuntu omnike kodwa ukugijile akhuluma ngayo umuntu yalapha oprince idebeko slanda ngabantu abazelile kusakho isivele singabathandabezi lokhu okuzele ukuhlinzwa ngombuso naboShabangu injongo nje yezanu-p f ukuthi izanu-p f ithole i-2/3 majority ephalamende khanye into abayenzekele emavuku lapha bekhipha umnumzana behlala leyo ndoda leyo izimali zakhe yegolide lo ezanu-p f kodwa hhayi seyidlalo yabawayenzayo kuyafika emaphetheleni dadewethu.
Naso indaba mnumzana Siso, kungabe kulezinye izizathu yini ngaphandle kokuthi umuntu lowo kasiyo wesigaba?
Ikrinsi lekosamba e-Victoria Falls waba ngumuntu okubona kufanele ukubana amashona kumele abe khona ezigabeni zamaNdebele. Nxa ngisithi amashona ngicela lingithathe kahle yimhlobo yabo lami, nxa ngisithi amaNdebele nomhlobo asitsho ukuthi kasemuntu ezigabeni zethu. Kati kubi ukuthi ligadiswe umuntu ibhasi asuke lapha ayekuba ngikhansile ngenxa yokuthi lowo muntu uloyal to the president. Njalo lawo maNdebele adeziswe nguShabangu adezisele ukuthi benza isinqumo esathwa yiHarari besimphoza ebantwini lapho othi khona uvelisiwe warecall. It's unfortunate ukuthi atimes ama-recalls lawa athina ethayare labantu abamelanga anjani abakahle kulo mntanakhe ongene ku-provincial council baba lo mkhwenyana laye ongene ukuba i-one of the representatives ku-provincial council from the mascot bakhona belitshelengele ifemily eyi-one emakawa ubaba uShabangu wasethatha isinqumo sokuthi hhayi ngoma ngithiqume eyi-one wakhona osequma umama uvelisiwe.
Mnumzana Ndlela, ikusasa uyibona injani?
Ngibona leyo nto iqhubekela phambili ikhokhelwe nguNkosi uShamisa. Yikho ubona lapho kuba khona la ma-candidates ethu kungaze kube leyozanu-p f kumbe kube naleyo into yaboSiso le yaboShabangu bavele-ke ababili-chance ngoba abantu bezimbabwe into abayifunayo bavele bayayazi. Okuzayo okwakusasa singeza yinto iphawule lapha lamhlanje naboShabangu lenaleli khona umndeni esiyabekele yona semqubeni abantu bezimbabwe kabahlale ethembisi njalo baqhubekele kuthemba ukuba uNkosi uShamisa uzabakhokhela ebakhokhela izimbabwe entsha bekhona uShabangu bengekho ikhona izanu-p f ingekho.
Mnumzana Siso elakho elokucina?
Ngesiso sami libandla okade kumele ukuthi ngani njia kumbunyiswana dani ukuthi kukhonjwa nini into ekhulunywa ngibaba ithaba into ebalulekileyo into okumele si-athende especially indimaselele treatment ngizaphitha khonapho manje.